uZulu wakobulawayo wamukele ngenjabulo ukuthi umbukiso weZITF usuzaqhutshwa njengokuhlelwa kwawo ngoba ukhangelelwe ukuthuthukisa ezomnotho welizwe. Umphathintambo wesabelo sebulawayo Metropolitan unkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso lo uzathuthukisa ibhizimusi kobulawayo.
Thina njengobulawayo sithokozile kakhulu ngoba kuzaletha ibusinesses. Izitolo zakithi will benefit, lama food outlets they will benefit, and the other business activities zizaba boosted. Yebo ye, siphakathi kwe-COVID-19. Ngesikhathi se-trade fair, i-protocols the World Health Organization.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi ikhansili yakhe izahlala ehlomile ngesikhathi seZimbabwe International Trade Fair ukuba ikhangele okungabe kuphathelane le-COVID-19.
IZTF uhlelo oluqakathekile wakobulawayo ngoba lunika ithuba osomabhizimisi ukubana betshengise njalo bedinga amanye amakhadi. Kodwa ingozi ekhona lonyaka yokuthi sibhekane negciwane le-COVID, njalo sicela abantu benanzelele njengedolobho i-COVID response team yethu iyabe i-ready uku-attenda ama-issues anjalo. Sicela abantu bezigcine kahle benanzelele lo mkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association i-BVTA umnumzana Mike Ndiweni uthi indikimba yalonyaka eZITF ibapha idlabuzane.
Sikhangelele ukuthi abazisebenzayo labo bathola ithuba lokuthi bayibukisa impahla zabo. Kodwa ke nxa sikhangelele inhlawulo yokuthi bathole isithuba se-COVID testing kuzaba nzima ngoba intengo yakhona iphezulu kakhulu. Isahloko se-trade yalonyaka siyavuma ngempela ukuthi kumele sidonse amasokisi, sibone ukuthi into sezitshintshile, sesiphila phakathi komkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke sibambe indlela zokuthengisa namhlanje ezokuthengisa ebulenjini. Ukuthi sidonse kanzima sitshintshe ukwenza sicabange kabanzi ukuthi singaphila njani ngesikhathi sobunzima esinje.
Umqondisi Thabiso Gabaza umhlali wakobulawayo uthi i-COVID-19 isiguqule umbukiso weZITF waba ngowehlekana labo somabhizimusi.
Siyajabula lapho sisizwa ukuthi i-trade fair izakuba khona ngayona le inyanga. Kodwa ngibona ngani iningi lethu vele sizayihluleka ukuthi sihambe siyefika khona labantwana. Ngoba khathesi imali yokuthi vele sihambe siyethesta i-COVID-19 siyabe singelayo. So kuzabe kunzima kithi kakhulu vele ukuthi sihambe this time. And i-trade fair ibisipha ithuba lokuthi sike siphume njengezimuli, sike siyekholisa labantwana. So kodwa khathesi ukhanya ngani konke lokhu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokugoqulekile. Khanya ngani i-trade fair sizaba ngabo somabhizimusi kuphela.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uchasisa ngombukiso.
Ngithanda ukukhuthaza wonke abazawuphatheka kuhlelo lweZITF 2021 okugoqela abazobukisa imisebenzi yabo, abazokwakha loba ukucecisa, labathengisayo. Kumele baveze izithupha ezitshengisa ukuba bahloliwe njalo abala mkhuhlane we-COVID-19. Okuthiwa yi-COVID. Isithupha leso kumele sibe sithethwe kumahola angama-40 lesishiyagalombili adluleyo ukuba bavunyelwe ukungena emagedini aweZITF.
Umbukiso weZITF walonyaka ungaphansi kwendikimba ethi ukufanekisa ubutsha obukhona obamabhizimusi kulokhu okwenzakalayo kanye lamathuba akhona. Showcasing the new normal for business and industry, realities and opportunities. Baviko sibe ngamakhulu edlula amane i-408 asebebhalisile ukuba bazabe bebukisa lonyaka kuZITF kulabanye abavele kwamanye amazwe anjengeBelarus, Botswana, Malawi, Mauritius, Namibia, iNigeria, Indonesia, South Africa kanye leTanzania. Njalo indawo esithethwe ngababukisayo isingamachumi ayisichiyagalombili lasikhombisa ekhulwini i-87%. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.